Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo womhlazi ku-18 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwedelimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Douglas Monzora. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela.
Siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinzindawo soluphutshile kwezinzindawo kakalukaphutshi kodwa sisuthusekile.
Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola emelika alikhulu ngenyanga.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana ngiwatshe ngigezise ngipheke ngikline endlini bona okwabo yikufika bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC lithi kumele uZulu akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla le-ZANU-PF.
Sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition mbe mancinyane mbe makhulu mbe madala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwedelimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Nxa umthethwandaba ungabona lolu daba lulesisindo, ukhetho oluzayo lulakho ukudluliselwa phambili. UMonzora uthi uhlelo lwedelimitation alwenziwanga kuhle njengalokho okwathiwo ngamanye amakhomishina ekhomishini yezokhetho eyeZEC ayisikhombisa angavumelananga lalolu hlelo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela. Leli bandla liqale uhlelo lwalo lokukhetha ukuthiwa abantu bazakhethwa emphakathini ngenyanga edluleyo. UZulu sele ephethe owangaphansi ngemva kokuba omunye wabakade ekhethiwe uMnumzana Sindiso Mazibisa ethe ukhethwe lanxa ubengasolunga lebandla le-CCC ngakho kamukeli ukukhethwa lokhu. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu saqala ngumbuza ukuthi luhamba njani uhlelo lokukhetha.
Asonto emangalisayo ngoba wonke umuntu uyawenza amaphutha kodwa owakathesi njengebandla njengohlelo olutsha siyazigqaja njalo siyazincoma ukuthi siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinzindawo soluphutshile kwezinzindawo kakalukaphutshi kodwa sisuthusekile ngendlela okuhambe ngayo ngakho. Lanxa kulamaphutha esiwabonayo esizakwanisa ukuthi these are housekeeping issues esizakwanisa ukuthi sizikhulumisane ngazo ukuthi zilungiswe ukwenzela ukuthi into yethu ibe yinto ele esikhangela ngezinga elingaphezulu.
Sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethwayo abafana loMnumzana Sindiso Mazibisa abathi bona bakhethwe bengasomalunga ebandla. Kungakuhamba njani njani njalo ungasitshela ukuthi likulungisa njani lokho
usindiso mazibisa ngiyamhlonipha kakhulu ligqwetha indoda emele kakhulu ibulawayo iactivist lingamkhumbula kuhle usindiso mazibisa wayelilunga leMDC wakhontesta under iMDC eyayikhokhelwa ngalesena sikhathi uProfessor Wolfman Ncube singakafomi iMDC Alliance so usindiso ube lilunga lomzabalazo ngakufaka ngaleyo ndlela ube ngeke simkhiphe ukuthi ulilunga lomzabalazo lokho asingeke sivumelane lakho engabe engazange waba lilunga leTRPC ngoba into entsha efonyiweyo kodwa wanominethwa ngabantu ngoba wayengasoke ale nxa abantu sebemnominethile ngoba babekwazi ukuthi laba abantu bemnominetha usindiso lilunga lomzabalazo okhangelele ukuthi abise inguquko elizweni laseZimbabwe ngalokho bamnominetha ngento eyodwa ehlukeneyo kulokuvuma inomination so ukuvuma inomination kumbe ukwala inomination bese ukuye like anybody else ukuthi engala ngezizathu zakhe azifakileyo hatshi ukuthi bengasolunga lomzabalazo ube lilunga lomzabalazo ngiyakhumbula sisigijima sisonke ngiyakhumbula sisenza ama forums sonke sishare same platforms kuma debate kusese labulawayo agenda usindiso ube lilunga lemzabalazo ofuna ukuguqula akula muntu ongayenza iphutha nanguyana uprofessor Love Momaduku uke walenza iphutha wadirejestwa wakhitshwa okuthini amele abantu so lanxa lokho kwenza isehlakalo esinjalo sayehlela umfowethu njengusindiso mazibisa akumelanga kwahlu kube lihlazo
lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla lesisisi ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
Asambeni madoda siyovota
Uhulumende wele Botswana uthi akasuze angezelele iholo lezisebenzi ezendlini eziphiwa iholo elingaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga i-$100. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umqondisi Dube eseHaburon kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi uhulumende wakhe asoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje kunkulungwane eyodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika umukheti uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabalandleko eningi efana lokubhatala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla
udirisa motakasi wamolapeng haduyele rente uhaduyele motakasi
ababhadali irent abathengi kudla abathengi amandla kagetsi lokhu kutsho ukuthi iholo labo alinandleko eziningi
kodwa inkulumo kamukhethi isolwe ngabamabandla ezombusazi waphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo banezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe omama abezimbabwe abaseBotswana bafana lonkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayayilisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo
vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzima baphila nzima abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza nxa evele wathi ufuna umuntu we stay in kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe uzosebenzisa amagetsi akhe sile family sile mizi konke okwenzakala emzini wakhe akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona
uqhubeke esit kunzima ezindlini ngoba uphiwa imsebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo li phansi.
Njalo futhi imsebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imsebenzi stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe njalo i stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afika afuna indlu yokurent ngaleyo mali angabhadala i rent angeke abhadala i rent aba appreciate batshengisa ukuthi aba appreciate lokho esibenzela khona abantu labo
le imbono njalo eka nkosazana sinikiwe Ncube ohlala eGauteng othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Ndoni loba kunjalo mnewethu, umuntu phela ekhaya le uyave bhadala irent. Ele umntwana efunda, abantwana babe befunda. Ubhadala irent abantwana bayafunda, i-1000 is not going to be enough. Phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo yikufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ngumuntu enalo ukuthiwa holy 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Bona ungananzelela bona abantu besitwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela ephalamende lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini, ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ibandla le-CCC lithi kumele uZulu wesigaba seMandebeleni akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi abantu ikakhulu abesigaba seMandebeleni bayaxophana kakhulu betshelana amagama ngoba bengamabandla achiyeneyo. Umafa utshele Studio 7 ukuthi kumele abantu balesi sigaba behlise umoya ukuze badonse ndawonye kulokuhlala besolana bethukana.
Mahlabe Zulu, ibandla labantu iSizwe Coalition for Change ethungamela ngubaba uAdolf Chamisa sithi sifuna ukuqondisa indaba ezihluphayo esingathi ngumhlahlandlela we-2023 elections. Okokuqala, sifuna ukuchasisa ukuthi cha, ama-opposition political parties wonke ayafanana ngoba abindana le-ZANU-PF. Okwesibili, sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition, mbe mancinyani, mbe makhulu, mbe madala. Ama-opposition wonke siyawaphakamisa, sisithi injongo yabo bafuna ukubindana le-ZANU bayikhuphe constitutional. Kumbe ngama-opposition akuma-ward, akuma-constituencies, akuma-regions, thina sithi injongo yabo lathi iyafanana ngoba i-objective noma esifuna ukufeza yikukhupha iZANU embusweni. Ngalokho sibona kungani siqeda isikhathi sithethisana, sibindana, sikhozana, singalalela ama-radio, sibona ngani ngapha ngakithi sikhozana nsuku zonke uma siphiwa ithuba lokukhuluma i-Studio 7. Ungakhali singalalela same section uhlelo esishoneni aba ali ukukhozana njengamabandla aphikisayo bonke baqondana le-ZANU-PF. Anzake ngizwe ngitsho kwenye ilanga besithi lo lalo kalunganga, lo lalo baphonguthi bonke ncatsha i-ZANU-PF yiyo esibulale umbuso ukukhululeka lenotho yethu. Ngapha siyalalela nsuku zonke kuradio yabantu i-Studio 7 esipha ithuba ukuthi lathi sikhulume yikuya ngisa sana sithi njengebandla mayuyu ayilale ngenxeba kulezigwenqa zomlomo. Yikho sonke siyafanana, asitshintsheni nini sibone ukuthi amabandla angapha esintwini akhuluma limulunye. Sibe sesithatha amala amanye amabandla avela kwamanye ama regions sikhulume lawo, sibone ukuthi singabamba njani icaba leli likhulu kakhulu.
Kahle kahle kuyini okubangele ukuthi lethule lumbiko?
ngoba mbona ngani isikhathi esiningi ukuthi sihlale phansi sifeze umzabalazo ukuthi singabamba kanjani ikuhoza mina engikhulumela ibandla labantu iCCC sithi singabantu banye sile njongo inye sihlupheka sonke akula muntu esintwini ongazange ibulawe isihlobo igukura hondi ngalokho asibambanisaneni kwenzela ukuthi aphe sivota singayiwini si iZANU PF sibona kwezinye indawo ngo 2018 iZANU PF yayiluze 15 constituencies kodwa ngenxa yengxabano esilayo yacina isiwina yoni ile minority ngalokho sikubonile enka South sakubona kubulawayo South lezinye izindawo lezo ukuthi singahlanganisa lapho esesile two candidates noma esile esadabulana ngama bandla ethe opposition iZANU yayile minority kodwa yagcina iwina.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa eMaswingo abophe amadoda amabili uNelson Matsange loFrank Dirivani abacatshengelwa ukuthi badala amacala obusela lobugebengu adlula amachumi amabili lanhlanu 25 kulesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana losibalukhulu womanyano we-Commonwealth unkosazana Patricia Scotland kweleNgilandi wamtshela ukuthi kumele aqale alungise udaba lwelungelo loluntu andubana eleZimbabwe libuyiselwe kumanyano we-Commonwealth. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, ngiyabingelela endlunkulu esenzakithi samandibele. Cela sizakithi sihlanganeni, siyahlupheka ngofowethu, odade wethu, bazala abasizayo bayahlupheka sihlanganeni madoda. Becela ngosehlisayo undodana Evans, umzulu wakwaMasuza, phansi eJoloji. Cela umthokazi uhlangane, konakele.
NgiseStudio 7, sakubona Msiyaka Sarazi, igama lami nguBeauty Moyo. Ngicela usizo, ngisizalwane saseZimbabwe, ngablokhelwe i-ID yami. So ngicela usizo lokuthi inga-unblock kanjani ngoba dala ngiloko ngilwisa ngena lapha e-police station kodwa usizo kanilutholi. Ngicela usizo.
Nkum shelele. Siyabonga bantu bakithi, siyabonga. Into nje engiyibongayo, ngibonga ndina Studio 7 ngokusisakazela day and night ukuthi sazi ukuthi vele singaphi siyaphi sisuka lapha siyanga. Engikucela nje ukuthi abantu beke belahle lolu siko lokuthiwa olwe division lokuthethisana. Vele noma ungathethisana noma ungayenzani akula nto ozayiyakha. Into eyakhayo imoya emibi ukuthi bebulalane, imoya emibi ukuthi abantu bengazwani. Into efunekayo laphana ekhaya ikukhipha iZANU PF, not ukukhipha amashoni. No, i-translation yethu ithi kufanele ukukhitshwe iZANU, yiyo ecindezela ilizwe. Amashoni hayi ayisiwo wonke. Asehlukaniseni noma ungathi mina ngilishona kulungile ngoba umuntu kaNkulunkulu. Into engikhala ngayo yena lokuthi abantu siyayehluleka ukuthi sikhulume into straight ukuthi ukhulume into ejekileyo. Ngiyacela nje ukuthi abantu ake silandeleni amasiko, siyazi into eyindlela. Ungathatha ukuthethela kwenyoni angikwazi ukuthi uza kulungisa ngayo ngoba uyabe usuthethe usiko lwento ongayaziyo ukuthi uhambe usithi wena uyilokhu, wena uyilokhu ongayisiyo umuntu ngubani. All people were done by God. Thank you very much. Thank you.
Salibonani basakazi weStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli, sibe sesithi congratulations kumayelo movement abawinileyo laba bathe badliwa. liwa lingalahle imbeleko ngokufela sichayile omama ihlomba omama bangenile ngobuningi liqine makhosikazi amahle hayo mama nxa besenza sokuyajabulisa liqine kakhulu phela lisebenzele iphathi ukuze siwini kakhulu ngapha emathabeleni hayi emashonaland sebebhildize lo gift lingabesabeli bona umnanga ke ngaqambiso iday okhetha aniyakwazi ukuthi vele ezimbabwe sikaze silanda ama-elections kuze kugcine sokusiyavota abantu bengakwazi ukuthi bavotanini kusemnyameni luvalo uzamile umnanga kokhampeni emashonaland bazama ukufaka ama-primary yazo bathi bona kule 87,000 ama-sales so bakwazi phakathi kwe-87,000 ama-sales izanu p f ile 3.5 billion abantu kulawo ma-sales bathe bevota kathesi kuma-primary babona abantu abavotile abafiki yona 50,000 so konke khona lokhu izinto ezimtshayisa ngekhanda cinanini lani emathabhelileni lenjenjeemashonaland abangasavumi vele izanu p f noma ezalufaka lolu langa lokhethwe sadicide ukuthi yenze njani njengoba siyeza ukuthi ifazi lethunyiwe banikwe 10 billion ukuthi behambe bekhampenele izanu p f ama-CIO so liyakwazi lani ukusebenza kwama-CIO so nxabela ingenele emzineni udobaidok kumele nanzelele ukuphendula linanzelele vele into eziningi kakhulu ngoba liyabe lingakwazi ukuthi bangena besenzani ngoba bangena belabantu bezanu p f elibaziyo so lina liyabe lingakwazi laba abanye elingabaziyo ngama-CIO ngoba bephinkalakatha imali lani liyakwazi ukuthi imali empande yesona asiqinenini singathengisani emathabhelelendi bakithi sifile kwakwana ngegugurawundi kathesa kubanjwani abantu bekhiphe izanu p f ngiyabona
basakazi livuka njani studio 7 abantu bakithi kumele batholise ulwazi ngobungozi bezanu kakhulu emakhaya kumele batholise ulwazi olugcweleyo ukuthi balalele ilokhu zeninews zefeki lezi ezezanu lezi i-ZBC ma usuzothola umsifemily kamgabe bale maplaza afika 21 usunanzelela ukuthi u-Ian Smith kungenzeka ukuthi wayele plaza eli-1 iplaza eli-1 lelo uthola ukuthi laliseza ngcono lilethela abantu ukudla
sanibonani ku-studio 7 asakazi bethu nonke nabalaleli be-studio 7 bona ibulisayo-ke lapha ngumdala ukhumalo ngilani egoli bakwethu hhayi engingakho-ke namhla lapha yile kuluma ekhulunywa ngulusisi ohlele ikhuluma lapho ku-studio 7 maviki wonke ethi yena lo nyaka i-CCC ifuna ukuthi igcwalise ama-candidates amashona imathebheleland yonke jikelele hhayi lokho-ke akumangalisi yindlela vele i-CCC esebenza ngakhona uyona umthetho wayo amandebeli iyawazonda awuboni ngitsho nemihlanganweni yayo ye-CCC abantu abafana nabo-welshman ncube lezinye ikhulu zamandebeli sebakhetha ukuthi sakhuluma emhlanganweni ye-CCC angathi uyasukuma uthi uyakhuluma u-Welshman Ncube bamlengise bamnikise kodwa kungakhuluma abantu abafana labo Kambalani abantu abafana labo Magalela Mafa noma uBiti bayalalelwa abantu abafana labantu besindebeleni ma bekhuluma emhlanganweni ye-CCC bathathwa njengabantu abangaphelelanga emakhanda asimangathi thina yenye indlela yokuzama ukuletha igugurawundi ngenye indlela kucindezelwa thina kodwa lakho khonokho kuzehlula ngoba nayo i-ground yehluleke ukuthi babulala amandebeli iwaqeda sasicabanga ukuthi izabaqeda abantu kodwa unkulunkulu ekhona abantu bonke bakhona siyabonga
studio 7 nenja hhayi siyamuzwa ujoseph chuma uthi abantu babothi ubaba umnangagwa bengamani bethu umnangagwa hhayi kuzanu phefu kakithi siyazi ukuthi vele umnangagwa mayeke waphuma elizweni waya phandle okusalayo ma ebuya fuze abaholi bethu esibathembileyo abendlu kamthwakazi obaba ugawule nabojoseph chuma bekhulume into engekhoyo alikho ibandla okuthiwa liyahlala lona lingelenza kuhle kokuphela lingakaze besolane siyaye sibone khona la kubo-South Africa abantu be-ANC eliyili bandla elibusayo yibo abaqala ukuzisola bona yibo abaqala ukubambana ama-misteki bona yibo abaqala ukubamba upresident imisteki bona engakabanjwa ngamabandla aphikisayo bevele bemtshela ukuthi ma that's why ubona ama-president amaningi e-South Africa vele ma engenzi kahle kabalindi ukuthi ezezekhutshwe yibandla eliphikisayo bona abebandla lelo elibusayo bayamkhipha kodwa kweZimbabwe yikuthi eZimbabwe omunye lomunye ucabangela isisu sakhe bantu kekho ocabangela ilizwe ngabe bakhona abacabangela ilizwe vele ngabe akukho lokho esikubona kuyenzakala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa edolobheni le-Allen esigabeni se-Texas aseveze igama lomuntu odubule wabulala abantu abayithoba minwembili emall okuthiwa nguMauricio Garcia. UGarcia ubele minyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lantathu laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Kuthi ngesonto kulabantu abayithoba minwembili abafileyo ngemva kokuba imota ebitshayelwa ngesicubu ingenele abantu yabageca. Umtshayeli ongakavezwa igama kumbe injongo yakhe yokwenza lesi sihluku ubikwa laye elimele njalo usesibhedlela. Kwelunye udaba lwezemelika, ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulakho kunqoba umongameli Joe Biden. Ucubungo lalolu daba ke sizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Dan Moyo.
Well, I'm a Republican. I think bona vele mthetho wabo ba confused. Okokuqala sizobabona besiba banengi le challenger i-presidential ama primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016 lapha babefika around 24 and all they did was kwanceda uTrump ukuthi abe nguye ogcina isiba yinominee yama Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda bekwenza futhi khona lokho ukuthi waye be fundi ngani asazi ibase yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzwenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engayisiyo uTrump ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi ngoba abantu vele uTrump abamfuni ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani? Njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye okhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazo contesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizimisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lise ma-quotes njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo amshu ukuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi acontest. Kodwa in the meantime ama-Republicans ibase yabo ilokhu ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama-challengers la, especially uDeSantis ungathi nguye ongathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba-unite on i-one candidate is a challenge to Trump. Hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama 20 something.
Hello ke ngomnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla lesisi lokhe lingakakhethi abazalimela. Uhulumende weLebotswana uthi akasuze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.